Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho.
Lokho kukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa izeki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangako.
Kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukankosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na?
Kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo, ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela, ngoba njalo umphoko nxa sikhumbula ukuthi umphoko sesambona betshengisela ukubambana, betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns.
Abanye bathi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa awathembisi ukwakha.
Ya okokuqala simenzela mhlophi umongameli ukuthi ubuye wanikwe lithuba lokuthi abuswe kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, waqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abophe amagqwetha amabili omnumzana Doug Coltart lo Tapiwa Muchineripi abemele abalandeli bebandla le-CCC. Omnumzana Womberayishe Nende lo Sanele Mkhuhlane kade bethunjwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo ngabantu abangaziwayo. Ababili laba bathunjwa ngomgqibelo eBelvedere eHarare, batholakala ngelanga elilandelayo belamanxeba umzimba wonke. Bebesesibhedlela lapho abelatshwa khona amanxeba la, amapholisa efuna ukubabuzisisa, kodwa amagqwetha abo uColtart lo Mchineripi bathi amapholisa kumele ame kancane ngoba ababili laba bengekho esimeni sokubuzisiswa ngoba besebuhlungwini. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo iphelele khonapho, lokuthi ngempela uzabusa kweminyaka emihlanu ngoba lisakhulumisana lemanyano ye-African Union e-SADC ngalolu daba ukwenzela ukuthi kuqutshwe ukhetho olutsha ngemfanelo, njengoba olusanda kwedlula belungakhululekanga. Umcimbi lo uthe uphela umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa wahle wabhala enkundleni yebulwenjini e-X kumbe iTwitter ukuthi udaba lokuntshontshwa kokhetho alukapheli ngoba kusafanele kwenziwe intando yabanengi. Ukuze sizwe okunengi ngemizamo yebandla le-CCC, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Seziba, yena uchasisa ngemizamo eyenziwayo.
Lokho okukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa izeki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa. So into okufanele yenzakale as position ye-CCC ukuthi kufanele kube lokhetho oluyenzwa ngendlela esemthethweni, ku-announce umuntu-ke okhethwe ngabantu ukwenzela ukubana-ke kube lokuqiniseka kokubana wonke amazwe anjengam South Africa, Namibia, Abusada, wonke ke ebe lokusuthiseka in terms of the static protocols and guidelines on free and fair elections. Ubani umongameli okhona uvele ebantwini ngoba okwamanje iSADC iphikisana naloko okhunywe iZEC ukubana ukhetho aliyenziwanga ngendlela esemthethweni. I-African Union iyavumelana nakho. Lamanye amazwe o-European Union, lamanye amazwe wonke ke yikulubona ke umhlaba wonke bekulabo umongameli abathathu okuveza sobala ukubana ke akula kusuthiseka. Yikho ke kwakuthamise khulumile ukubana thina njenge-CCCT, the exit from the crisis, kufanele kube yi-free, fair and credible election. Mnanka kungakhangela ukukhuluma kwayo bekufanele khuluma ukuthi maZimbabwe siyaxolisa ukubana ukhetho aliyenziwanga ngendlela eyilo, sizalungisa ukubana ke izinto zilungise kuhle. Ayikhona ukuthi laba abaphikisayo kuyathakha babotshwe kube nokuthi abantu, you don't build a country, angeke siyakhilizwe ngendlela ke ye-violence and ngendlela ke yokubopha abantu. Size sifike namhla iZEC ayikaxolisi ebantwini bakobulawayo ukubana amabhaloti aphuze, ayikaxolisi ebantwini beHarare ukuthi amabhaloti aphuze, eManikaland the same ayikaxolisi. They want to go as if everything is normal. Kuyaveza ukubana sile nkinga on the leadership task eZimbabwe okuyinto okufanele ilungiswe.
Kodwa abantu bengabona kusiba lenguquko yini kumbe bezimisele ukuthi iminyaka emihlanu elandelayo kuyabe kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa?
Thina sikhulumile ukubana ngaphandle kokukhulumisana okuvela ke kuSADC and African Union akungeke kukwaniseke ukubana ke eZimbabwe kube ke lo mbuso kaMnangagwa weminyaka e-5. Kuzaba nzima ngenxa yokubana izinto zonke elizweni zizaba nzima. Ubukhokheli bulandela i-certainty and predictability, but konke kuvela on the acceptance by the people, by the region, by regional and international players ukuthi siloku suthiseka ukubana lo muntu ongene esihlalweni sokukhokhela umuntu ovele bantu. Okwamanje umnanga kubusa without the mandate of the people. Manje kule nhlupho esikhona kubo Gabon ngendaba yokuyenza ukhetho ngendlela elingekho free and fair lokudeclare kwama-results angavele ebantwini. Konke khonoku is unpredictability engenayo ke in the country eyenza ukuthi kugcine kube le nkinga ezinjengalezi ezikubo Gabon.
Labe libathumele emazweni bona bathini? Kuzwakala kungcono yini? Baphumelela ngohambo lwabo njalo babuya nini bephethene?
Siyenzayo diplomatic issues yindaba esiqhubayo. As we said ukuthi thina i-crisis yeZimbabwe izaresolva ngokuthi sisebenzelane lokuzwanana labantu ku-region ukubana besincede ngenxa yokubana kweze conflict issue eyokungawelelani ngokhetho oluyenziwe. And every process and every program esiyenzayo i-Africa yonke jikelele lakho ziyindawo is building towards that. And ngesikhathi esifanele sizayo sizuzulu labantu bonke jikelele ukubana mpumela abantu ezingene ezivele kumsebenzi etshiyetshiyeneyo esideployed to resolve the crisis esifesayo njengelizwe.
Kodwa kathesi kahle kahle kuyini okunye likwenzayo nxa lisithi uMnangagwa akanqobanga? Njoba nanku kukhanya yena sezimisele nje ukuthi abuse iminyaka emihlanu elandelayo.
Senza everything possible ingakwazi sile ndaba zethu ezisemadale kulaba abangakwaziyo. Sendaba esemadale around indaba yokhetho luka-2023 namhlanje besisemhlangano across the country la izolo, across the country lapho-ke esihlangana khona labantu beZimbabwe. Domestically we have to make sure ukuthi uzulu wonke jikelele siyaba lokumanyana in terms of ukuthi kufanele kuhambiwe njani to resolve this crisis, ngoba inkinga eseZimbabwe is a political issue and izaresolva politically. Asonto ezaresolva ngamakoti, asonto ezaresolva by anyone ngaphandle kokuthi kubele political settlement and the political way forward ukubana silungise indaba lama-elections ayenziwa ngendlela engekho emthethweni.
Hello-ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Gambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa okwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na? Umgabe obengakaze ebonakale emphakathini selokhu wathiwa ngumkakhe umnumzana Robert Mugabe ubekhatshwe indodakazi yakhe ubona kunye lendodana yakhe uRobert Jr. Enye indodana yakhe uChadunga kayikaze ibonakale embuthanweni yebandla leZANU-PF selokho uyise wabhubha ngomnyaka ka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
ukufika kukamnumzana uPelekezela Mphoko lapha nalo lonkosikazi kamuye uGrace uGrace Mgabe lapha ufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo ngoba nxa ukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi sama campaigns engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njoba sesazi ukuthi kuqala kwakulelunga elelakhosa kulelunga le G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo ungathi ababoni ngasolinye kodwa ke ukufika kwabo sizathatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sekukhona uxolelwane osolwaba khona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo ekwezopolitiki.
Khona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yeSADC ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho. Ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lo?
Umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isitsho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu abafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu abafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo luhlu lwama Western ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayizwani laye akutsho ukuthi lami ngingezani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga esadaki elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okunye abakubonayo uhlukene kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kuka president ukuthi ba ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe ingakho yena usho ukuthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abesadaki ababona ngezinye indlela.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhe phangodube ocubungula izombusazwe. Lokhe sikudaba lunye abanye bathi amazwi kaMnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa abathembisi ukwakha ilizwe. Intathele izindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu ubesemkhosini lo enkundleni National Sports Stadium wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba ngabantu akade behlabela embuthaneni lo abanye bafike emadabu kakusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda Chiretsi Cholocho lezinye izigaba zelizwe ekhuluma emkhosini lo uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo ngakho ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uzulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangiswe ngabantu. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe owamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngobaba uMnangagwa njengokhuluma desikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze emgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqolwayo kulelo khetho, uZeki yasi announcer ama results amanga. wakakhulunyiswe kabi
lokho kusekelwe isikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu laye ongayanga embuthaneni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela umnangagwa enza ngayo
umthetho ongathi constitution yelizwe iyachaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcwethe ngayo umongameli after my election and namhlanje ilanga lokuqedisela engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi womncintiswano wokhetho kodwa-ke thina njengezaphu asikungeni lokhu asivumelani lakho and siyamala umnankagwa nje ukuthi ungumongameli ngoba lisela nje lakutshontsha ingungu esigaba
kodwa ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Chinga Dube uthi umnankagwa uza kwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe
hayi kwesijabuliso okumangalisayo ngoba kade seqalise ama-projects amaningi kumele li-5 years ebuyayo awaqedise yikho sithabule kakhulu
lokhu kusekelwe umkhokheli wequla lezinduna induna uMtshane Khumalo
ya okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuya wanikwe lithuba lokutabuso kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza ezimbabwe ukuthi uzawaqeda uzawafeza waqede
enye njalo induna yasejombe umnumzana Wade Gwesela uthi kasekele umongameli
intuthuko intuthuko ayihambelele phambili ikwesikufunayo abantu bafuna intuthuko plus bayamthemba upresident wabo ukuthi ha njengoba esebuyele konke akuthembisayo la kwenzayo kuyahambelela phambili
inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo baningi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga abagoqela umnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda umnumzana William Ruto wakwele Kenya unkosikazi Saima Suluhu Hassan wakule Tanzania umnumzana Hakainde Hichilema wakule Zambia lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakule Botswana amanye amazwe awe-SADC abemelwe ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele-China ele-Belarus lele-Russia bebelabameli babo abasebenza eHarare amabandla aphikisayo abelabameli emkhosini lo agoqela ele-National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku ele-Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa unkosikazi Linda Masarira lele-Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Trust Chikora abanye abakade besembuthaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lo nkosikazi Joyce Mujuru abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. lo Bona Mugabe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga umuntu ongaba ebulele abantu abahlanu abayimhambuma abakade belala phansi kweboloho uSimon Mazorotse eHarare. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba bezingela ezinye izitho ezibalisa isibindi ngemva kokusikwa izisu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadala amacala amaningi okweminyaka engamachumi amabili saze sabanjwa nyakenye e-Bait Bridge uMusa Taja Abdul usesetheswa amanye amacala okuthathela abantu imali eHarare. Okwamanje sengidedela imuva ke lithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi zestudio 7 yalibingelela labalalela isiyamuzwa ukhansila wesilobelo ukhanya ungani ukuwina lokhu kuyakuqabuka gagaza uyini njalo nxa ikhuluma kaxhumanisa umlomo lengqondo kumanje kathe sibona abantu okuthiwa ngomnangakho nxa begula balatshwa out of the country labo vice bakhe ama-officials ezanu p f kalatshwa ezimbabwe daswa izibhedlela bengazilungisa umthuli ncuba ukuthi abone ukuthi izinto ziyadura elizweni aholisa izisebenzi ngokuhlala eswitzerland le ukuya ezimbabwe ngokuzothatha izimali zegoldi lemali zamabhoda beshiyane bedle bodwa laye njani izana ilandaba laye ile ndaba laye nxa sokuzavota kodwa ekhuluma ethi umnangakho uthandwa ngabantu lesipho sokubusa uthi uchamisa wadliwe usisi wakhe wadliwa lapho ahlala khona umnangagwa wathenga indawo ekhwekhwe njengomuntu ongasomzimbabweni wadliwa from kupresident councilor MPs bonke kazange wawina ngitsho le wad wadliwa umnangagwa but uyamangalisa nxa esithi usisi kachamisa wadliwa owakhe ke upresident owadliwa lapha yakhe khona ke yena umbeka nga umnangagwa kalasipho sokubusa ngoba nxa sokuzavotwa ufaka ifiye kubantu uyathumba abantu uyachaya abantu ephosela abantu ukuthi bemvotele kumanje izeki kuzeki khona laphana kusebenza abantwana babo umalaba lwani term yakhe iphelile umnangagwa wambisele embiselela ama-election ka-2023 ngokuya kwasika funwa ngabantu ifazi ehamba yathatha amaphepha kuzeki ukhumbule khona lokhu ukuthi yathatha amaphepha abantu baze bavota kusisa kwangukhona abanye bavota late ngenxa yokuthi yayikwazi ukuthi umnangagwa feyafeya kawini ama-elections khathe sikunje liyethusela ama-MPs lithi lina wawina bona umnangagwa wadliwa abanyile
Studio 7 sanibonani bantu abadala sanibonani hlobo nabangani hayi yabona kodwa ipolitiki nayo ikhohlisa nje abantu ayikho le ndaba yabantu labo abantu ezanup f bona bezicabanga ukuthi ibona kodwa abasele ngidina nje ilona othi yena obekhuluma izolo ntambama i-voice note yakhe ephumeke namhlanje ekuseni kuthiwa ngokuyilathi njani lo uthi i-CCC iwaste isikhathi sabantu bezimbabwe i-CCC ifuna ukulungisa ilizwe ibona abantu bezanup f abamosha isikhathi sabantu ibona nje bamoshela abantu isikhathi le nto yabo ayikho yonke le nto ekhuluma nje ukhuluma into ephuma emqondweni wakhe nje umoshe isikhathi zethu thini singaphandle kwaizwe lethu kunzima manje ukuthi sibuyele ekhaya ngoba sifuna ukuyohlala ekhaya anti sisebenzele emazweni lethu kodwa babhizi bona basitshele ukuthi babuyinile yini abayiwinile kanala ma becabanga ngoba ayikho into abazoyenza nje kulale 5 years kuyahlala yonke le minyaka nje kuyasilandela bona hayi sazidlaba abantu ukuthi bayini abaedume amakhanda wabo nje vele kahlekahle
Studio 7 linjani basakaza bahle nabalaleli siyabonga singabantu bemathebelele nodi singabantu futhi belubani thina njengelubane asoze safa sa entertainer izanu PF labalandeli bayo lokho vele angeke kwenzeke ngoba sifice abadala vele besenkangala since 1980 ilizwe lithathwa nanamhlanje ilizwe lisenkangala so asingeke sivumelane lakho ukuthi sitshele ukuthi lizwe lingaphansi kwama-sanctions ngenxa yalokho imigwaqo kayiluni yikuphi yikuphi esingathi kuliqiniso kulokho ngoba imigwaqo idingani ngama-sanctions ama-toll gates ayabhadalwa ithara iyalungiswa lapha ezimbabwe igraveli noma ngithi ilokhuzeni ko-davis grinard laphana iquarry ikhona so wena ukususitshela ukuthi umgwaqo lisanctioniwe ngenxa yalokho imigwaqo kayilungi ngenxa yalokho abantu kabanathi manje since 1980 thina laphela ubani asilazwe izibhorane esingathi sazilungisela ihulumente yezanu so thina siyaqhubeka sithi vele sifuna uhulumende omutsha ozaqala ukulungisa izimpilo zabantu esezi-ruined for 40 something years so vele we don't bother uyagcotshwa kagcotshwa thina vele kabo sisebenzele ngalutho
Studio 7 injani hayi thina siyalibingelela ngegama lenkosi sibonge umsebenzi elisinika wona inhlelo elisipha zona imihla lamalanga dingalala lisenza njalo likhupha iqiniso lonke elisezimbabwe kulaba ababusa ngoganyavu abenza okwamandla abo kodwa inkosi ibabhekile langaze bethini kodwa linye ilanga kuphela labo kuzobathola bengathi bahlakaniphile bethumba abantu besenzani kodwa unkulunkulu nje one day is one day lo mbhalo watsho wathi lingaphindiseli impindiseli ngiyami ngiyabonga ngingumcijo mkhwana
sanibonani sanibona yami Studio 7 mina ngile nsolo kakhulu i-interesting ngiyayithanda kakhulu but the way e-weeki ngakhona angazi kule miyaka emingaki berojwa bese bekwazi into kuyarigwa kwenjwani la manje kwenziwa same thing abale action abayithatha bagcina bethule baphelele emoyeni kuyaqeda abantu amandla wabakwazi ukuthi okay singaze siyivote iza rojwa layo ithule so iyuse yokuvota igcina ingasekho labantu bazaphelwa ngamandla
ya mina ngutamso sibandi hayi ababuhlungi le nto ukubana umnangako simbizi upresident kulizwe lethu elalelwa buhlungu kangaka saphinda satshonelwa ngabantu wemnangakwa uke waye emathebeleni waxolisa abantu ukuthi wena wenzeni emathebeleni sibulawele ubaba sabulawele umalume njengamanje wosokuthiwa uwinile waye ukhetho lusemesenta lungaphushanga aluphushanga lokhetho lo ngoma kumenyezo lakumakumaradio kukhithwa lapha esikrinini akushiyona linto eqondile lapha sovala yakho inkinga yakho nje sovala yakho inkinga yakho nje ngoba uyakwazi ukuthi wena waqeda ngabantu bakithi emathebeleni lokuluhlaza umnangabo
salibonani lonke balaleli salibonani hhayi siyabonga umnangagwe esegcotshiwe besicela ukuthi sike sibone ukuthi u-2 years lezi uyabe yenzeni le migwaqo le efile efana le nkayi ukuthi uzobe yenzile yini ife engayenzanga bafuna ukucotshwa laba abantu elizweni bangamasela sike sibone lokungamakhansila kwangikhona lokho okumkhulumela elokhu ekuthi idife nasizibonela idoti siphila ngaphandle yena kalanihlona egcotshwe ngabantu abathathu
ye angibingelela ku-Studio 7 mina engikhulumayo u-Dr. Mkhulu ngiqhamuka lekhesi ngokuzalwa ngokuhlala ngise-Johannesburg futhi yazi ngimaswabi ngezano-PF ngimaswabi ngomnangagwa obakithi laphela ilizwe lakithi ayi khona yazi ngimaswabi ngehluleka nokulala ngezano-PF ewinileyo ngimaswabi abantu bakithi basazohlupheka ngendlela eyisimanga idlo ngumnangagwa ezigcoba amanye amazwe angamgcobo ezigcobe kukhomba khona ukuthi lelalizwe lisazoba nzima kakhulu ngimaswabi ngendlela ebesivote ngabe singabhekelelanga ukuthi izano-PF izowina hayi ngimaswabi ngilele phezu kwengubo akulaleki ngezano-PF sizitshele ukuthi hayi kuzangena ujaha phela umfana omncane ozakwazi ukugijima elungisa ilizwe hayi ngimaswabi
Studio 7 iyabingelela linjani basasazi nabalaleli kuzo zonke indawoni kuzo mina ngicabanga ukuba ngiphawule ngokhetho njengokuba bewukhethwa manje kuthiwa uwinile umnangagwa akukho noyedwa abantu ababonakale sebejabula manje uvotelwe ngubani lowo muntu ngoba uba kungathiwa khona manje kuwine uChamisa singabona izimbabwe yonke iphakama so pho-ke lowo muntu uvotelwe ngubani ongela abantu abajabulayo beselebrate ngoba bekufanele ukuba kubonakalisa ukuthi abantu bayamthanda lo muntu ngokuselebrate kodwa-ke akukho istedi kubonakala abantu beselebrate ngaleyo ndlela kubonakala amaphoyisa ehambahamba ezitradeni emadolobheni esiba maningi okuvikela khona ukuthi khona abantu bengabhiyozi abantu bengatshengiseli so yonke lento ibonisa nje kamhlophe ukuba nesiphofu naso siyabona ukuthi hayi akulona iqiniso akukho umuntu omthandayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abalandeli bebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa kabuhlungu bahlatshwa amajekiseni angaziwayo ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngu-Chris Gande.